ukwengezelelwa kwenano labantu abasebenza bengomongi labomongikazi ngasikhathi sonke kuyinto enhle ebukekayo. Uhlupho esibubonayo ukuthi nxa beqalisa ukufunda kathesi baze beqeda isikolo ngemva kweminyaka emibili kumbe emithathu, kube kanti ngasona isikhathi esisizokukhona kule inano labantu abasezibhedlela lilutshwana kakhulu.
Ukwengezelelwa kwabongi labongikazi abafundiswayo ezikolo akusoze kuphazamise na imfundo kumbe ukujula okolwazi abalitholayo, njengoba izikolo lezi ezinye zazilungiselelwe ukuthi zifundise abantu abalitshwayo?
Abantu bengabaningi kakhulu abafundiswayo abafundisi bebalutshwana kungaphazamisa esikuthi quality of education. Kodwa nxa kuyukuthi yinto yenziwe namuhla kumbe ekuzena livi kutshengisa ukuthi kungabe kulo hlelo lokuthi kudingakale ama-tutors ukuthi adingakale esebenza kulezo zikolo. Ngokuba umfundisi wabongi laba ubongazi ngumsebenzi ofundelwayo lawo ofuna abantu abane-experience.
Ngesikhathi laba abaqale izifundo besaqhuba izifundo zabo, kungenelisa ukuthi kube lamathuba okulungisisa na lolu dubo, njalo labo bengaqeda abasoze bathiye umsebenzi sebesiyasebenzela kwamanye amazwe na, kungenziwa njani lapha?
Okwenza abantu bebe balutshwana abasebenza bengomongikazi indaba yenotho yelizwe, iholo labantu, le-inflation ebisilimazi imali, yiwo engani ibangela ukuthi abantu bafise ukuthutha besebenza kwamanye amazwe. Nxa lokho kungalungiswanga kuzaba nzima ukuthi abantu baphenduke, ingabe ukuthi abantu bamanye amazwe babuye bazovala isikhenxo lezo, ngoba kufanele umuntu afundiswe ngemfanelo aqede ikhosi yonke angangena umsebenzi. Akula shortcut engenzakala, kuba kwenziwa i-shortcut kuzaphazamisa indlela okukhangelwa ngayo izigulane.